Siyabonga Sandra lo Chris lichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 21 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Simba Makoni. Osengumkhokheli webandla lemavambo kusile Don sola imali echaphazwe emhlanganweni ebisenziwa elizweni umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Lapha sibuthanela ukuthi abuye azokhuluma lakhe asi-adresse mayelana nempetitioni esasiphe yona. Sicela nje ukuthi avume ukuthi umhulumende wakhe usehlulekile ukubusa ilizwe lethu eleZimbabwe.
Umhleli wephephandaba le-The News Leader umnumzana Itai Zamara namhla ukhokhele ihlekana labantu abatshengisele e-Africa Unity Square eHarare ngenhloso yokukhuthaza umongameli Mugabe ukuthi achiye intambo zombuso.
Nxa uthe wena wabulala umuntu ungancwanelanga ukuthi umbulale, izikhathi eziningi i-court ilakho ukugezisa umuntu ukuthi imuphe isigeziso esingaphansi kwaleso esingamupha zona nxa kuyukuthi ubebulele umuntu injongo yakhe vele yokuthi ambulale.
Intshantshu emdlalweni wokugijima u-Oscar Pistorius ugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu ejele ngemva kokufunyanwa ile cala lokubangela imfa lowayethandana laye unkosazana River Steenkamp.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Simba Makoni osengumkhokheli webandla lemavambo kusile Don uthi kuyamangalisa ukuthi ilizwe lingasebenzisa imali lempahla kahulumende emhlanganweni kankosikazi Grace Mugabe. Usole kakhulu imali echaphazwe yile imihlangano esithi abaphathi ntambo leziphathamandla zikahulumende ebezimlandela bezitshiya umsebenzi zisiyadlalisa isikhathi le mali zikhona le kulokuthi zisebenzele abantu. Umakoni utshele intathele izindaba lamhla eHarare ukuthi unkosikazi Mugabe uqamba amanga esithi kule nkokheli yebandla leZANU-PF ethenga amavoti esithi yena nguye othenga usekelo lwabantu ngokubapha inhlanyelo emihlanganweni yakhe. Wengezelele wathi imbiko kankosikazi Mugabe yokugcona unkosikazi Joyce Mujuru itshengisa ukudelela isizwe seZimbabwe. Wasesithi kumele umongameli Mugabe aphumele egcekeni ukuthi uyasekela na okuthiwa ngumkakhe ngoba enguye okhetha iziphathamandla zikahulumende ezisolwa inkosikazi yakhe.
Umhleli wephephandaba le-The News Leader umnumzana Itai Zamara namhla ukhokhele ihlekana labantu abatshengisele e-Africa Unity Square eHarare. Ukutshengisela lokhu bathi kujonge ukukhuthaza umongameli Mugabe ukuthi alandele okusencwadini yezikhalazo uZamara azethule emahofisini kaMugabe ngeviki edluleyo. Uke wabotshwa uZamara ngemva kokwethulwa lincwadi ngoba etshele amapholisa ukuthi uzakhokhela ukutshengisela. Incwadi yezikhalazo lezi ithi umongameli Mugabe okhethwe ngomnyaka odluleyo kumele asuke esikhundlweni ngesiphangiphangi kukhulunyiswane lenye inkokheli yezombusazwe ukuze kubunje uhulumende ozalungisa umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho olumele lwenziwe. Izakhamizi zedolobho leHarare besedlula zingaphatheke kutshengiseleni lokhu lanxa ibandla le-MDCT lalo lathi lizakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ngezikhalazo ezifana lezikaZamara. Omunye wabatshengiseleyo umnumzana Charles Nyoni utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka betshengisela malanga wonke.
Lapha sibuthanela ukuthi abuye azokhuluma lakhe asi-adresse mayelana nempetitioni esasiphe yona. Sicela nje ukuthi avume ukuthi umhulumende wakhe usehlulekile ukubusa ilizwe lethu eleZimbabwe.
Belibane ngokunganani?
Akade sibuthene labo ndawonye abantu akade bengesabi amapholisa adekhona sibe sifika nje komathumi amathathu 30. kodwa abanye nje kade bekhona nje bekhatshana besesaba ukutshaywa ngamapholisa ngoba abantu ababuyileyo kungade befika ku-100.
Selizenzani ngemva kokutshengisela khonokho? Lizabuyela yini na?
Ye, lokho ayisiko kutshengisela isike ukutshengisela sibili sibe sibuthene ukuthi simhlalile ukuthi aze sikhuluma nathi ngoba sizosuka lapha saya emapholiseni ngase-Central sayafika phansi lapho ku-crime and orders sakhuluma lamapholisa sifatshela ukuthi thina senza into ezisemthethweni. So ukulindela kwethu kwakuphelanga namuhla, kusasa siyabuyela futhi ngo-10 o'clock ekuseni simhlalile futhi upresident ukuthi abuye akhulume nathi. Sizabe sikhona khonapho ukufikela eze abuye akhulume nathi engayekiyela. Siyaphinda futhi siphendule ngolwesithathu sisenza njalo kusukufikela yena abuye ezosi-addressa.
So liyaba lifuna ukuthi ali-addresse sithini?
Asi-addresse mayelana ngama yesicelo zethu esambhalela zona ukuthi kavume ukuthi uhulumende usehlilekile ukubusa ilizwe, kavume ukuthi uhulumende wakhe owezane PF leyi isehlilekile ukusipha imisebenzi asipromisa yona 2.2 million bengakavotelwa njengoba bathi bavotelwa. Buye kabize bonke ababona ngezamphathazwe ezamabusazwe ukuthi babuye behlale phansi kube nohulumende oyi-1 ongakwanisa ukuthi bathathe ilizwe leli liye phambili ngoba yona ngokwayo i-government yezane PF isehlilekile. So sithi wonke ama-stakeholders kabuye etafuleni sibe lento eyi-1 then sibone ukuthi ilizwe leli lingaya ngapha.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni, isakhamuzi seHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba ekulotshweni kwezindaba bakhala ngokwenza kwentathelo izindaba ngesikhathi ziloba ngabesifazana abaphatheke kwezombusazwe bezethesa umlando wokuloba ngendlela elobandlululo. Intathelo izindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhankasela ilungelo lowesifazane bathi ngesikhathi esiningi okuphuma ezindabeni ngowesifazane kuvame ukuba ngokubi kuphela. Lokho kuphume emhlanganweni lentathelo izindaba lamhla owenzelwe eQuil Club lapho zihlangana khona ewoteleni yenew ambassador eHarare. Umnumzana Trinity Matendere ungomunye wentathelo izindaba eloba izimele njalo isanda kuphutsha izifundo zayo zokuthapha izindaba ebekulomhlangano laye. Uthi Matendere kuyadanisa ukuba lokho bebandlulula abesifazane laba ngendlela izindaba eziphezu kwabo zilotshwa ngayo okufana lokubabeka njengabantu abangelasimilo kakhulukazi kundaba zezemacansini njalo benganelisi ukuphatha imisebenzi yentuthuko. Wengeze wathi lesi simo senza owesifazane esabele khatshana lapho ecelwa ukuba aphe imibono yakhe kundaba ezehlukeneyo lapho idingwa zintathelo izindaba ngesikhathi ziloba.
Uyabe sisaba ukuthi njoba last week kube le story akade imbi phezu kumbe komunye udade layo, uyabe sisaba ukuthi layo ibizwe lakhe lizangcoliswa ngoba into esiyibonayo already vele uma i-report ihamba kumuntu wesifazane isiyambuza ihle ukuthi wena njengowesifazane ucabanga ukuthi njani indaba labo engathi wena njengobaba ucabanga ukuthi indaba le ihamba njani. So mina ngokwami ambasoli ngoba thina vele intethele izindaba yithu esiyiqalisani nge-negative mind kodwa ngelinye icele ngithi bengesabi kabavumi ukukhomenta akabekele ukuzifihla.
Udubo kungasilwe intathelo izindaba kuphela kodwa lusukela emakolitshini lapho bafundela khona umsebenzi wabo. Umatendere athi kumele zibe banzi izifundo hatshi ukugxila kundaba zokulotshwa kwendaba kuphela njengalokho okuyikho khona okwamanje.
Kule need yokuthi ama-media organizations ahambe lawo emakolitshini kube bahlangane even le government ingenele ama-student journalists afundiswe broader kungaphongukuphelele kubhaleni ekulobeni uma kuyenvironment bafundise ukuthi environment ibhalwa so kube nje.
Intathele izindaba bezikhunjuzwa njalo phezu kokuqakatheka kokuba zazi phezu kwezivumelwano ezenziwa ngohulumende umhlaba wonke emikhankasweni ephezu kokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kubonakale lalapho ziloba indaba lezintathele izindaba ngokutholisa inhlangothi zonke amathuba okupha imibono edabeni oluyabe lusegudwini ngaleso sikhathi. Lezingcwethi kwezezindaba labaphatheke kumikhankaso yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ebezikulomhlangano zithi bafisa ukuba ilizwe lifike kusimo sokuba abahleli kabazemukeli indaba ezilotshwa ngendlela engavezi imibono yabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Intshantshu emidlalweni yokugijima u-Oscar Pistorius lamhla ugwetshelwe ukuhlala iminyaka emihlanu ejele ngemva kokufunyanwa elicala lokubangela imfa lo wayethandana laye unkosazana River Stenkamp aze adubule emnyango wesambuzi esasetshenziswa ngumuyi ngomnyaka odluleyo. Esethula isigwebo sakhe lamhla ntambama, umahluli unkosikazi Thokozile Masipha uthe uPistorius yena ogijima ngenyawo ezibaziweyo ngoba ezakhe zaqunywa esesemncinyane watshengisa ubuchapha aze adubule emnyango wesambuzi engakwazi ukuthi uStenkamp ongaphi. UPistorius ufunyanwe lecala lokubangela imfa kaStenkamp iCulpable Homicide ngenyanga edluleyo, hatshi ukumbulala enxwanele. Yena uPistorius uthi wayecabanga ukuthi kulesela esambuzini elalilande ukuzomlimaza, yikho wadubula engalanjongo yokubulala uStenkamp. Igqwetha likaPistorius uBarry Rowe libikwa lisithi ulakho ukuhlala inyanga ezilitshumi kuphela ejele abesephika ezihlalele emzini wakhe. Imuli kamoyi kanye leyako Pistorius ibikwa yamukelele sisigwebo isithi sifanele. UPistorius ubikwa ivalelwe ejele leGauchi Mampuru wesibili ePretoria njalo kucatshangelwa ukuthi uzabe ekugatsha lwesibhedlela salindawo esingcono kulalapho okuhlala khona ezinye izibotshwa. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda ngalolu daba.
Abalaleli kumele bananzelele ukuthi uPistorius icala athola elalo lokubulala engancwanelanga ukubulala, ngamanye amazwi wabulala ngokuchapha. So icala leli lokubulala umuntu engancwanelanga ukuthi umbulale lehlukene kulecala elokubulala umuntu vele kuyinjongo yakho yokuthi umbulale. Nxa uthe wena wabulala umuntu ungancwanelanga ukuthi umbulale, izikhathi eziningi i-court ilakho ukujezisa umuntu ukuthi imuphe isijeziso esingaphansi kwaleso ebesingamupha sona nxa kuyikuthi ubebulela umuntu injongo yakhe vele yokuthi ambulale. Even khonapho eZimbabwe nxa sikhuluma abantu bavamile ukuthi bathole isigwebo esifana nesakhe sona sabo 5 years. Kuba lezinye izikhathi lapho umuntu angathola loba eminyaka engu-2 loba iminyaka emithathu loba 7 years loba 8 years loba 9 years, kuhamba ngokuthi vele lona icala lakhona lenzakala njani. So ngecala lakhona leli ngibone ngani mina isijeziso lesi asitholileyo sihambelana necala lona lelo atholakale elalo.
Amagqwetha akhe u-Oscar Pistorius engaphinda abuyele njalo emthethwandaba ayenza ukuthiwa yi-appeal ukuthi behlise lesi sigwebo.
Mina nxa ngikhanyele nje ngibala njengomuntu wonke ngibone ngani loba nje elalo ilungelo lokuthi aphile, kodwa nxa ngikhanyele ngibone ngani akumelanga aphile ngoba lapha abantu kumele bananzelele ukuthi umuntu uthi uPistorius wabulala umuntu njalo embulala ngombhobho endlini yakhe. Umuntu lo uPistorius wadubula emnyango lapho kwakulomuntu akingumbe kuthiwa wadubula kane kafika 4 kumbe ka-5 elolinye lohlamvu lelo yilo olwabulala untombazana lo wayengemva kwesinto sesivalo. So indlela yena le untombazana lo afa ngayo ezandleni zikaPistorius yindlela ebuhlungu kakhulu, njalo izikhathi eziningi nxa kuyikuthi indlela umuntu afe ngayo ibuhlungu ikhothi iyandisa ukuthi hle ijezise lowo muntu okwenzileyo ngokuthi ayeje. So angiboni mina ngemicabango wami ukuthi uPistorius amagqwetha akhe azamcelisa ukuthi afake i-appeal. Ngafaka leyo appeal ngokubona kwami angiboni iphumelela.
Lo ngumnumzana Job Sibanda, ingcwethi kwezemithetho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo semigwaqo esiwonakele njalo ebangela ukuqonga kwenani lengozi zezimota.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zaseDallas eTexas khonapha eMelika zithi zibika ukuba insuku ezingamachumi amabili lanye zokungahlanganeli labane abantu kwabemuli yowesilisa obanjwe lomkhuhlane we-Ebola umuyi uThomas Eric Duncan obeyisizalwane seLiberia zedlule izolo kungekho ofunyenwe elalo mkhuhlane.
Umongameli Salva Kiir wakwele Sudan ubikwa esephindele eJuba ngemva kokuhlangana lomkhokheli wabahlamuki abalwisa uhulumende wakhe uRiek Machar kwele Tanzania okungumhlangano wabakhokheli laba wakuqala kusukela kwaqhamuka impi yomdeni nyakenye. Lo mhlangano ngweminye emihlangano yemizamo yamacele omabili yokuqeda ukulwisana phakathi kwabahlamukile abalo hulumende.
Ukungena kukankosikazi Grace Mugabe kwezombusazwe kwamukelwe ngembono etshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe kulokucabangela ukuthi engabe sekhangelela ukungena isikhundleni sokuthatha intambo zokukhokhela ibandla leZANU-PF lapho umkakhe esechiya leso isikhundla. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labasekeli bebandla leZANU-PF elizweni lonke likhanya selamukele umqondo wokuthi unkosikazi Grace Mugabe athathe intambo zokukhokhela uhlangothi lwabesifazana kuleli bandla ngemva kokucelwa ngumkhokheli walolu hlangothi okwamanje unkosazana Opha Mchinguri labanye abakuleli bandla elikhanya lidabuke phakathi. Abanye besekela unkosikazi Joyce Mujuru, abanye njalo bekucele likamnumzana Emerson Mnangagwa. Lokhu kuvezwa ke okwamukelwa okwenziwa nziwa emhlanganweni elizweni lonke kumaviki amabili asanda kwedlula. Ocubungule zombusazi omnumzana Masimba Kuchera uthi indlela unkosikazi Grace Mugabe abekhankasa ngayo kule mihlangano ikhanya angani ngumuntu oselukunye akukhangelelayo ngaphandle kokukhokhela uhlangothi lwabesifazana kuphela.
Ngendlela ahamba ngayo ngoba abantu abaningi becabanga ukuthi njengoba esenominatiwe ukuthi abe ngu-chair Women's League uzama khonapho, kodwa ngibona njengani uselungiselela ukuthi angene esikhundleni eziphezulu.
UZulu weHarare unikeza imbono ejeneyo kudaba lokuba engamungeleka kanjani umkamongameli kwezombusazwe nxa engabe engumuntu ofuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. Okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi zeshidungwiza Progressive Residents Association umnumzana Admire Zaya uthi noma isifiso singaba khona kumkamungameli sokuba akhokhele ilizwe akaboni elesithunzi esingamvumeza ukuba enze lokho.
Ukuba le business akutsho ukuthi umuntu engakhokhela ilizwe, njalo akutsho ukuthi umuntu engaba politician. Sibona uZANU-PF khona ngale kulabantu abakhona abakade bekhona sibili abaleli ilizwe leli anje bakhona khona ngale, angiboni mina bembukela esenze into zona lezo bona bekhangela.
Kumarali akhe unkosikazi Mugabe uqhothoza kanzima ukufuthela nokukhona ebandleni leZANU-PF kusiya ngokuthi abasekeli bakuliphicele lobukhokheli phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru lomphathi ntambo kwezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Godfrey Chipunza uthi kungaba yinto enhle kakhulu eyokuba owesifazana ethole ithuba lokukhokhela ilizwe kuyikuthi unkosikazi Mugabe uyasifuna ke lesi sikhundla ngaphandle kokukhokhela abesifazana kuphela kuleli bandla. Ethi inkinga engaba khona yikuba ukwenza ngesikhathi abantu sebefuna inguquko lokuphumula embusweni kaMongameli Mugabe, njalo esolwa kakhulu ngabantu labo abakubandla ngendlela athola ngayo isithupha semfundo yaphezulu ese-PhD ekolitshini laphezulu le-University yeZimbabwe okukhanya kungekho egcekeni, ethi njalo amandla akhe kakacace ukuba engabe lokhe ekhona na nxa uMongameli welizwe engasekho. Sikhangela ke ukulwisana okukhona ebandleni lezana PF okwamanje. Uza uthi uNkosikazi Mugabe ukhanya engengezelela lokhu kugqabana kuloku kulungisisa nxa kukhangelwa ukuhlasela akwenze uNkosikazi Mujuru ngolwesihlanu okuhle kwabeka kucele likaMnangagwa yena uNkosikazi Mugabe.
Ulumo yakhe yena engena lapha kupolitics idala ukwehlukana, idala ukulwisana. Ngoba kathesi abantu sebelwisana phezu kwakhe, ngoba abanye laba bathi bona ngeke bamchallenge ngapha kupolitics khona ngani, ngoba umngake nguye upresident wesizwe. So kudala ukulwisana ehlangwetheni labo mama kuZANU PF.
Ngakwelinye icele umnumzana kuchera uthi nxa uNkosikazi Mugabe engaba ngojonge ukubusa ilizwe kungaba yinto elungele ilizwe.
Njengomuntu ongela yo history liberation umbe ulwela uzibusi ungaba le ngqondo ezishiyeneyo, ngoba ingqondo zakho umbe ucabanga kwakho umbe imibono yakho iyabe ichiyene labantu abekuthi nxa ungakhuluma labo bayabe sithi bona silwela ilizwe.
UNkosazana Marufu wachata loMongameli Mugabe ngomnyaka ka-1996 ngemva kokuthandana laye okwesikhathi esithile umkakhe umuyi uNkosikazi Sali Mugabe esaphila. Iminyaka yonke le ubelokhu ezithulele engazingeni ezombusazwe, kodwa lonyaka ngemva kokucelwa luhlangothi lwabesifazana ukuthi alukhokhele uhle wasukumela phezulu ngenjongo yokuthi abuse njengomuntu okade vele emelele ukuthi enze kanje. Wakhwaza ke emhlanganweni yakhe ethethisa abantu abadala ebandleni leZANU PF labangaphandle kwebandla. UZulu weZimbabwe usemelele ukuba iyozala nkomono ebandleni leZANU PF ngokungena kwaNkosikazi Mugabe kwezombusazwe. Gambe ukwelinye icele leZANU PF na kumbe vele yena uqophe ukuthatha isikhundla somkake sokubusa engenahlangothi alusekelayo phakathi kwaNkosikazi Mujuru lomnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abanengi bakhangele ngeso lokhozi ingxabangxoza ekubandla leZANU PF befuna ukubona ukuthi uNkosikazi Joyce Mujuru uzathatha amanyathelo bani phezu kokulengiswa kwakhe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni yakhe ephele ngeviki edluleyo. UNkosikazi Mugabe ukhulume kubi ngomjuru esithi ungumuntu omubi ongethembekanga njalo ojonge ukugenqula uMongameli Mugabe embusweni. Ekwenza lokho obesekelwa iziphathamandla ezikucele leZANU PF elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa, lona elilwisana lelikaMjuru. UNkosikazi Mujuru yena kakawuvuli owakhe phezu kokuthukwa konke lokho. Incwadi zithi amacele omabili la azakhulumisana kubi emhlanganweni wePolitbureau ngolwesine. Ukuhlaziya okwenzakala kuZANU PF sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana, owaba ngowakuqala ukuloba ngokuthi uNkosikazi Mugabe uzangena kwezombusazwe.
Ungahluza isimo sikaMugabe lapha vela khona lalapha mikhona, akumangalisi ukuthi akhethe ukuthemba uNkosikazi wakhe ukuthi nguye ongasihlale sakhe ngenxa yokuyesaba. UMugabe kuve umbusazwe wakhe ngokuhlukumeza abantu abaningi wadlala lezitho eziningi. Izitha lezi uyakwazi ukuthi zimlindele, lokuthi zilindele ukuthi engahamba zikhwishize konke akwenze kuzo. Ngakho ngumuntu okwaziyo ukuthi abangane bakhe abantu abamthandayo emhlabeni balwisana angathemba umfazi wakhe kumbe athembe iy'ngane zakhe kuphela. Lalaba abakhangelelwe khonaphana kuZANU PF bathatha isihlalo sakhe uyabesaba, akabathandi njalo akabathembi. Uyazi njalo ukuthi izitha ezinjengalezi ezikwamanye amazwe ezilamandla ezilemali zingabakhombisa labana abantu bamphendukele
bamhlukumeke lengaka kumbe bathathe lokho lakho kumbe badilize imbali yakhe yonke le ayitshile. Ngakho ungahluzisisa umba ngazwe kuhle, uzabona ukuthi akumangalisi ukuthi umgaba athembe ukuthi unkosikazi wakhe nguye umuntu anganikeza isihlala amnikezela manje.
Wona amathuba akhe onkosikazi Mgabe okuthola isihlalo sikamongameli welizwe lokukhokhela ibandla lezanu PF ami njani?
Ingozi ekhona Nkomo ukuthi amathuba akhe makhulu njalo mahle kakhulu kwesingaye, ngoba umuntu lo uphethe ulwazi esingathi information eningi eyangaphakathi ngombuso weZimbabwe. Ungabona isikhulumi sombangazi sisiya eralini sikhuluma intelligence information, uyabona ama details anjengokuthi siyakwazi ukuthi MDC yafonyelwa kule ndlu kabazibani bani lokuthi obani bani bayabonana nabo bani bani. Kuyaqala nga kumbusazwe ukuthi isiphathamandla sikhuluma intelligence information eralini, usebenzisa ulwazi alalo asebenzise izikhali ukuthi bala amasotsha, asebenzise imfihlo yokuthi bala becuphi ama-CIO balawo. Ngakho amathuba akhe maningi ngenxa yakhonokho ukuthi kubuthakathaka kuye ngokulolwazi ulodlame ngasebenhlangothini lapo.
Kuyini esesingakukhangelela sisiya phambili? Kuyini okulandelayo ngonkosikazi Grace Mgabe?
Engakutsho mfowethu, ungambone le sizinde esinjana ekhuluma phambi kwamabandla esethusela kendisa lokhu lalokhu ebhulana lezitha zakhe. Kulokhu esaba umbona enjeya. Ukwesaba kwakhona kuyikho kumenza abe ingozi. Esingathi ngesilungu umuntu okupanic free. Ngoba ukukhula kwamandla akhe lakho kubonayo kusho ukwehla kwamandla kamongameli ngokwakhe. Ukuluphala kuyamkhulela, lenhlungu zomzimba kumuntu omdala kuyamkhulela. Umama lofuna ukuthi asekele isihlalo sakhe masinyane ulwa lokuhamba kwesikhathi. Ngakho ngumuntu owesabayo umbone khona pha. So singakhangelela ukubona inkulumo ezithisayo njengalezi eziningi. Sesingakhangelela futhi lokubona izenzo zodlame ziqhela zisiba ziningi phambi kwabantu, ngoba umuntu lo usekwesabeni njalo umuntu owesabayo uyingozi ikakhulu nxa kulezi khali kulamabutho amlandelayo.
Umnumzana Dinizulu Macapulana yingcwethi yecubungula ezombusazwe, sixoxelaye esePretoria kwele South Africa.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola ngeWhatsApp la ku-email evela kini balaleli. Owakuqala umbiko uvela kusidumisile Siwela oselupane othi siyabonga ngokusebenza elisenzela khona umsebenzi, liyawenelisa, liyale lisenze njalo, inkosi ilibusise. Siyabonga ke Sidumisile.
Uchabalala osemzansi uthi mfokadube ninjani kodwa, cha ngiphilile mina, angazi lolunganini lelozwe uma umkamgabe ekhuluma kanje. Uyakha noma uyadiliza, kungani bengafundi kwamanye amazwe ngezepolitiki? Cha sikhathele ukuhlala emazweni angazi konakalaphi izwe elalilihle kangaka namhla sokulinxiwa.
Siyabonga balaleli, lawe ulakho ukusibhalela kunombolo ku-email yethu ethi studio7@voanews.com kumbe inombolo zeWhatsApp ezithi 1202-465-0318.
Ganda ganda ngisize baba, ingoma kazinja ziyamluma, hlabela kamnandi eSouth Africa.
Singakaqhubi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesilazo.
owake waba ngumphathi intambo ezemali umnumzana Simba Makoni osengumkokheli webandla lemabambo kusile Don uthi kwathaphazwa imali emhlanganweni ka Grace Mgabe.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo lilale.